Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 8 Mfumfu 2022 ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezombusazwe eleMthwakazi Republic Party lithi selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi libalisa imfuno zalo e-petition. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni kanye lemadolobheni, kuthi lezifuyo lazo seziqalisile ukucuba ngokuswela amadlelo. Kwezemidlalo sikhangela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi waphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Ipandla lezombusazwe leMthakazi Republic Party lithi selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi ebalisa imfuno zalo e-petition. Isicelo lesi esilesihloko esithi Petition on Acts of Terror Against My Party and Myself ibhalwe ngumkhokheli walelibandla uMnumzana Mqondisi Moyo eyiqondisela kuziphatha amandla zikahulumende, umanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika owe-SADC, kanye labo hulumende beleBhilithane lowelemelika. Incwadi le ipha imbali yejulileyo mayelana lesiphatho sikaMnangagwa kubandla le-MRP, le-MPR, lokhe lasungulwayo, kanye lezikhalazo zebandlaleli. Izikhalazo ezikuli-petition zibalisa ukukhululwa entolongweni kwamalunga ebandla e-MRP abathi abotshwa, agwetshwa, engelacala ahlukunyezwa lokwethuselwa kwamalunga ebandla leli ngaye uMnangagwa, ukubuyiselwa eKami Prison kwalawo malunga asuswa khona esiwa eChikurubi Maximum Prison ukuyabhikela khona le lokunye. Sizweni uMnumzana Mqondisi Moyo esilandisela ngepetition yabo le.
Ngabhala le incwadi eyipetition siya kuye uMnangagwa lengatsha zonke ezakhe kuhulumende ezilokwenza le security sector yakhe.
Amazwe owathumele lezi ncwadi agoqela aphi?
Incwadi le ngibhale futhi njalo ngayikhopha to UK Parliament, to SADC, to AU, to African Court, to British Embassy, lakwezinye inhlanganiso esicabangela ukuthi zingaba lusizo kithi ukuthi sibabonise ukuthi umbulalo ngu-Emmerson Mnangagwa usephinda futhi amaqhinga asebenzisa ngomnyaka ka-1980 lapho babezilungiselela ukuthi bathumele umbhuqazwe kwelemaNdebeleni. Usephinda futhi ukuthi asebenzise amaqhinga akhe akudala ukuthetha iMthwakazi Republic Party ilezikhali. Kanti ngakwelinye icele okusenze sabhalela amazwe lawa oBritain, sabhalela oSADC labo-AU, sinanzelela ukuthi kungaba lesiga esenzakala eHarare sibonile kubo-Member of Parliament wasetshitungwiza uJob Sikhala losi thole laye engu-Member of Parliament we-CCC le-13 members e-CCC ezabotshwa enyatsime khona leMashonaland. Sibone i-UK ihlaba umkhosi ePhalamende yase-UK besola ngokubotshwa kukaJob Sikhala losithole labanye babo. Sabona lezi inhlanganiso ezigoqela ezamazwe omhlaba lawo zikusola lo. Kodwa kuyasidanisa ukuthi konke okwenzakala kwelikaMthwakazi, i-UK, o-United States of America lezinye inhlangano kazizwakali zikukhonde malokhu. Kubuye kusibisele futhi emuva khona ngale ngomnyaka ka-1982-87 bethumela umbhuqazwe ukuthi iBritain lamazwe njengabo-America lezinye inhlanganiso zomhlaba zathula zakhangela eceleni, okusibonisayo mhlophe ukuthi konke lokhu bakwenza benanzelela ukuthi iBritain yaphatheka kakhulu endabeni yegugurawundi ngoba yiyo eyabhadalela ama-106 North Korean instructors ayezabuya ezoqeqesha amabutho e-50 Brigade ayezobulala amaNdebele angu-5,000 atrena kwelenyanga khona le-Emtare. iBritain yasebenza isebenzisana le North Korea, isebenzisana le government ye Zimbabwe, ye ZANPF, isebenzisana la mazwe anjengabo Tanzania, kusaphethe uJulius Nyerere.
Kungani uthumezele abangaphandle kwele Zimbabwe, ubathumezela lincwadi ucela uncedo?
Kungakho ke sikhethe ukubhala lezi ncwadi ukuthi babekwazi umhlaba ubekwazi ngoba silibandla elilwela inkululeko yamaNdebele, silibandla elilwela ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele sisodwa ngalokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination. Ngalawo mazwi ke ngiyabonga abalaleli ukuthi siyimthwakazi Republic Party, akulandaba bayasihlukumeza, bayasibopha, bayasibulala, sizoqhubeka silwela inkululeko yethu. Njalo ukumtshela lokhu umnankagwa ngalolu gwalo akusho ukuthi siyamesaba, kodwa sitshengisela ukuthi amaqhinga akhe onke abolileyo awasebenzise ngama-early 80s ewasebenzisela izaphu lakathesi lathi siwabhekile, njalo sithi ngalesi sikhathi ngasozasebenze.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla lezombusazwe leMthwakazi Republic Party exoxa leStudio 7 ngocingo engenzansi yemandebeleni. iStudio 7 ibuye yaxoxa lomnumzana Believe Gawule, elinye lamalunga ebandla leZANU-PF njalo ongumcubunguli wezombusazwe, esipha owakhe umbono mayelana lalolu daba.
Lapha sokela ngiyibona incwadi leyi yabantu be-MRP le ka-president wakhona uMqondisi Moyo ukuthi njalo ikhotshelwe ifikiswe la kuze indawo kwabanye abatshiyeneyo kuhulumende lakuba le mahhofisi amele amazwe angaphandle. Engikuthanda ukuthi ngikutsho ukuthi lapha okukhona ukhala ngokuthi bona bayahlukuluzwa, bayahlukuluzwa nguhulumende. Kodwa asiqalisele lapho ukuthi kanti ilizwe leZimbabwe lona lilizwe phela elilemthetho yalo, ilizwe elilomthetho. IZimbabwe ayisilo lizwe elingalamthetho, njalo iZimbabwe ayimelanga iyekethise ukuba lomthetho eyiyo evikela ilizwe ukuze abantu baphile kuhle phakathi kwelizwe. Ungananzeleli ukuthi abantu laba sokela bahlasela inkamba yamapholisa base bebotshwa, okuyikho ukuthi ungakhangela ukuthi akula ukuthi abantu during broad daylight ba-attack inkamba yamapholisa bese beyekelwa nje umthetho. Kube kuthiwa umthetho sokumele ufinyelele kibo abantu laba babotshwa-ke. Ngokunjalo indlela ukubhalela umongameli indaba eziyizo ezenziwe ngamakhothi ngezinye indlela sesitsho ukuthi yena uthi umongameli kangenele entweni zamakhothi. Amakhothi lawo azimele wodwa laphana, asebenza ezimele wodwa ukwenzela ukuthi angatshelwa okukwenzwa ngezinye ingatsha zikahulumende. Ngezinye indlela amakhothi into abangayenza be-MRP yikuthi ba-aphile kumakhothi aphezulu kunye le-Supreme Court, kumbe baye Supreme Court kumbe baya ku-Constitutional Court, ngoba soko isekelo sombuso ilizwe lethu selile-Constitutional Court. Unxa kulenye indlela apho babona kona bangabanjwanga ngokusemthethweni ngokomthetho kabaye phezulu emakhothi aphezulu.
Umnumzana Believe Gawule, umcubunguli wezombusazwe njalo engomunye wamalunga ebandla leZANU-PF, exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni lemadolobheni, kuthi lezifuyo lazo seziqalile ukucuba ngokuswela amadlelo. Abaningi sebehlala insuku ezimbalwa bengela okuya ethunjini. Lokhu kulandela ukungananga, ukungani kwezulu kuhle ngomnyaka wokulima owedluleyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zematobo ezansi emandebeleni ngezinye zezakhamizi zemaphandleni ezikhala ezimathonsi ngoba iningi lemizi selilakho ukuhlala amalanga athile bengenelisi ukuthola okuya ngaphansi kwamakhala. Ukansila kawa 13 ekezi, esiqintini semaqhina uNumzana Vincent Ndlovu uthi babhekane lendlala enkulu.
Hayi indlala enkulu mama. Inkulu kakhulu indlala. Iyo kade zwele sisizwe besizwa iSave the Children. Ya isingani sithule so sokulobunzima obukhulu. Dokumente katika kakhona isikuba lama grants akafuneka abantu. They are promising on October.
Isakhamuzi semaqhina village uMnumzana Freedom Moyo uthi isomiso siyabusa emakhaya amanenyi.
Hayi inhlupho sibhekane nazo nje esigabeni yindlala kuphela ebantwini. Njoba lalisinceda ngemali lisinceda la ngenkukhu uyabona zafa indlala mama.
Unkosikazi sikhangele Mlalazi uthi indlala ihlasele loba beledamu emaqhina.
Saba sibhekane lokuthi kunje womile esigabeni saba sikhala ukuthi ama project singavulela ama project nje singabantu bangomama amanye ama project asamayo angasebenziyo saba sifisa ukubana singancediswa ngawo sikwanisa ukubana singalima singafuna ukulima ngoba sikhala endle ni project lapha ke damu ilezihlahla but yabiyele le fence kodwa ayila bakhangeleli bayo.
Esinye isakhamuzi sekhezi uMnumzana Ernest Hlongwane uthi indlala iyahlaba emakhaya.
Iyahlaba mama isisilimazile. Yeah, angazi singancediswa njani ngoba ukudla yikho esingalakho khona lapha egumeni. Yebo mama.
UMnumzana Dumisani Masuku isakhamuzi semaphisa uthi ukudla kuyadula ezitolo akuthengeki.
Hayi indlala is too much phakathina kwabantu. Akula ngenye indlela kula way out because there's money once you use tolo into ziyadula ziphezulu. So sidinga uncedo kathesi so ukudala uba singaphiwa iloma yiphi into engasincedisa abantu silambile.
Esinye isakhamuzi seMatobo uMnumzana Gibson Zulu uchaze ukuba inengi seliphila ngamanzi.
Hayi indlala mama ya lapha mangosi eziko. Kunzima kakhulu besikhangele sibisikhangela uhulumeni ukuthi mhlawumbe angasincedisa sekukubi imuli vele eziningi zilala zingadlanga sesiphila ngamanzi.
Umphathi ntambo wentuthuko yezabelo iPublic Service Labour and Social Welfare uMnumzana July Moyo uthi isomiso sikhona ezweni njalo uhulumende uzanceda iziqinti ezingamachumi amahlanu lambili kuthi inhlanganiso ezizimeleyo zizanceda iziqinti eziyisifica minwe mibili.
38% of our population is now in need of food. And we normally, even in the best of years, there are some pockets of Zimbabwe where we have to give people food. And this year it has gone up a little bit from 27% the previous year to 38%. And we do vulnerability assessment, which is a cooperation between government and cooperating partners, including USAID, since I'm talking to Voice of America. And we arrive at scientific figures of what needs to be done. There is a geographic assessment of areas which are more in need than others.
Emizameni yokumelana lendlala uhulumende ubeke imali engamabhiliyoni ayisifica munemunye yamadola akuleli ekutholiseni iziqinti ezidlula amachumi amahlanu 52 uncedo lokudla phakathi kweziqinti eziphose zibe zinkulungwane ezimbili 1958 kulandela ucwaningo lokusiza uZulu ngokudla olwenziwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Lonyaka uhulumende ubike ukuba uzabhadalela indleko yokuthenga ukudla ezigabeni ezaba lesivuno esihle ukuze atholise okungela nhlawulo abazakwabela ukudla abaseziqintini ezihlaselwe yindlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemaphisa ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fubengula
Lamlela ndwandwe Lamlela
ndwandwe uAnastasia Ndlovu lapha besethulela udaba ngendlala etholakalayo kulezi nsuku eMathebeleland. Okwakathesi sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abathoba munwe munye engozini yokudubuka okwenzakala emzini ongenyakatho ngokuya ngempumalanga yelizwe kwele island namhla ekuseni kubika amapolisa alelo lizwe. Kulimele abantu abathoba minwe mibili kulesi sehlakalo abahle bagijinyiselwa esibhedlela. Amakhulu lamakhulu abantu kwele Philippines bebegcwele emgwaqweni betshengisela njalo besola umbuso kamongameli Ferdinand Marcos Jr. Namhla bekunanzwa insuku ezilikhulu uMarcosi angena embusweni abantu besithi akala lutho asethe walwenza ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abantu laba bebethwele amagwaliba abelotshwe amazwi okusola uMarcosi besithi kabone ukukwenza ngoba abantu bayadubeka. Okwamanje wothi sidedele kusithandekile mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Thembeni Moyo ophila ngokudobha impahla esezilahliwe abesezithengisa njalo ekunhlanganiso ebona ngalo msebenzi e-West Pickers kobulawayo. Usichasisela ngengxaki abesifazana ababhekana lazo kulo msebenzi.
Yebo, bukhona ubunzima esihlangana labo emsebenzini ikakhulu kobomama ngoba laphana kuhlangene abafana abasebancane obaba nabomama. Ngoko obaba masisebenza kakhulu masisebenzela endaweni lana okuthiwa yiyele zibi eziningi eRichmond ngale kuba le violent ebakhona. Bakhona abafana bakwenza ukuthi bayathathela umama kuningi nje ukulimala okuthize ikakhulu kobomama ngoba uzabe kufuqa uzabe kuthathela uzabe ekuthethisa. Then sibe sithi ngapha ezindlini emalokishini yifesi ama-challenges kakhulu kulaba abasebenza ku-city council. Labana abantu babe beqhashiwe kodwa labo bengathola lapho kulezibi khona basebezifuna. So baze bekutshela ukuthi wena ungathathi. Kusosiba lokuphikisana ukuthi wena angithi uqhatshiwe mina angiqhatshangwa lami ngizama ukusizana imuli. So kuba lokungazwisisani ukuthi bagcina labo besiba violently ukukuthathela bengakuthola bayakuthathela. So kwakathesi sibe sisingani sesivikelekile through i-program esayifakelwa ngobaba uMaphosa e-West Pickers ngoba if ngile inform yami lawe uyabe egqoke okwakhe kwe-city council bagcina bebona ukuthi hayi laba ngabantu esincedisana labo.
Uyenelisa yini ukuthi ubhadalele indleko zomdeni ngemali oyitholayo kulo msebenzi?
Hayi, ama-prizes angkhona mancane ikakhulu ithina ebhlangele lapha sile company A1 ethengayo u-track. That company ama detections akhe asuka every morning kakhulu uzingobo zatshelwa ngama company papers lani otaxi at the end up ugcina sibe kuthengela nge 30 cent that which is imelana at the 220 pound. So 220 pound package ayi kugcina sisiba yimali engayinelisi ukuthi lawe ubhadale ama-renters ufundise abantwana wenze ngoba imalana futhi iyabe ngingekho in form of i-cash iyabe ikuswayini. Izahlala ebhenki uzuyithole ngemva kwenyanga ngemva kwe-3 weeks and iyabe isiwile and iyabe isekhadini ukuze uyethola i-cash. Ama-renters ibhadala nge-cash abantwana kwabe kufunakala i-cash. Uthenge ukudla layo nge-swipe iyabe ingavumi iyabe ifuna i-cash. Lokuthi kumele ngilungisisa amaphepha awe-tax ngiyadobha mina izibi. So kumele ngitshele ngokuthi kumele ngi-tax for i-government ile yenzuzo layo ekumele iyithole khona lapho. Ayi kusuka kungikhulile ngoba izafuna i-tax i-government kodwa ayikaze iconsider emsebenzini esiwenzayo. Nethemba i-West Pickers uku-recycle ngeyinye umnotho ongasivuselela ilizwe lethu ukuthi liyenelise layo ukuvuka lakhe i-gold mine. Kodwa kabakaze beke bekhangelisise ngoba singakhangela yena u-tracker esimthengiselayo amagabhethu ama-recyclable things ethu. Ule profitable enkulu ngoba amagabha lana uyawa-recycle to make other things ezisebenzayo futhi again ikakhulu njengama ama water pipes akuplamba izindlu asuka kufuna umkomarapa nalawa esazisakyayo ama buckets chezi imigano lokunye okungamaphathi okungena endeyo izinto njengabo TV stoves kusuka again kuzinto ezisezirecycle sena uzagcina la esekutshela ukuthi mina ngilezisebenzi ngiqhatshile imachinery to repair machinery iyadula lokhu nalokhu so ngendlela ukuthi uyabe ungelalwazi oluning ugcina uzuvuma ukuthi umnike ngephezene leyo engacaciwe ugcina wena uzuhaya the transport ikuze ikuhambisele i-staff sakho ekhampanini those guys abemotors bahe bafuna i-cash wena ngale uyabe usulindile iswipe inkinga esihlangana layo kuma banki i-government eyasiyehlisela wona onjengapho women's bank empower bank basuke befune izibambiso ezinkulu ezisikhulelayo ngoba mina lapha engikhona ngiyabe ngirenta umachinery uyabe unida 1,000 to 1.5 US ukuze uzofika eZimbabwe ngiyabe ngiyithethe ngapi that is such amount ngoba mina ngizabe ngiphiwe i-£220 in swipe ngoba kathesi kunje i-EMA ingafika ingantula ngibuthelele endlini ngiyabotshwa iyangitshela ukuthi i-EMA iyangitshela ukuthi awulayo imvume ukuthi ubuthelele khona la
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Thembeni Moyo esixoxe laye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo lwabesifazana lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga usithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazana abasebenza nzima ukuzithuthukisa. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asizweni ukuthi uChris Gande usiphatheleni kuliviki.
Linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Felix Nhlanhla yamangwendi weni induna yasendaba zinduna umbuzo wami wokuqala ngasitshela ukuthi usunjani kwezempilo lapho siyakhumbula ukuthi wahamba eNgiland ungezwa kuhle indaba yamehlo usunjani kodwa kathesi
hayi ngendaba yamehlo hayi sokuhanjiwe sengiphilile madoda sengiqinile fena afisibhedlela asikanikezi complete discharge kodwa as far as stability and health wise hayi kukhona really I'm not fit and strong. I was at the review just on this Friday gone. So kungathi kuyaqinaqina. But I've been looking at them ukuthi banikeze nje just that official discharge.
Manje ukhangelele ukuthi ungaphenduka yini eZimbabwe khona okungani akumanga kuhle njalo kwakungani bakuthwalisa nzima abakahulumende lamacala esabona bekwetheswa wona ungasitshela ukuthi ukhangelele na ubuyela eZimbabwe
akula question mark at all iZimbabwe likhaya lami intaba zinduna likhaya lami nxa kulempi mele ngihlasele impi yakhona ngisentaba zinduna ukuhamba emazweni landlali akukho kithi lokho ayikho induna engenze into enjalo no mina ngiyabuya eZimbabwe banganikeza discharge kube njani njani laba bafisa ukuthi basethesa amacala lan ngokwabo siza kukhangela ngesikhathi sakhona
nxa ukhangela wena ezombusazwe ungathi zihamba njani kukhona yini okumele kulungiswe ikakhulu sesikhangela ukubana ukhetho oluzayo soluseduze
kunenge okufanele ukuthi ngabe mhlawumbe kuyalungiswa njengoba sesikhangela ukhetho lolo olubuyayo ngingaqala phezulu lapho baba ngithi hayi number 1 umahlaba ezulu mela hlangane ukuthi sibe lamaparty zamanengi kwelakithi angathi amakhanda ayachisa angathi thina sizazi ukuthi singobani angathi asikwazi ukuthi sifisane yinto engene phakathi kwethu angathi umuntu waphosa isichitha phakathi kwethu. Yiko ke inqala phezulu ngokuthi ama political parties kakhulu kwelakithi mele ahlangane, mele kube le forum esinxusa bonke nje abakhokheli abama parties achene kwelakithi. Sithi gwaqa bahlangane sikhulume ngelizwe elilodwa elilodwa, then sesingathi sesilunga nje kancane, kodwa lakho sibamba lelo siyakwazi ukuthi silesizwe sakithi esingale ezansi la somele sihlangane khona lezansi sikhulume ngelizwe elilodwa. Kodwa kakhulu nyabe ngikhusela abasekhaya ukuthi bakhumbuze abangale ezansi eGoli ukuthi baregister uma right to vote, baregister laphana lakho bavota khona phana, totally independent of uzek, totally independent of uhulumende wakithi. Akudingi ukuthi sicele imvumo kumuntu ngalelo, kodwa ukwenza khonokho ukuthi baregister imkhonto ethize sabe sihlomile.
Loke bekungumnumzana Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni induna yasendaba zinduna ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye lilale.
Sibonga uChris Gande lapha ngohlelo lwakhe liphuma lendaba lichone lendaba. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwapi amaqembu akhangelelwe ukudlala kusasa.
Sokumele abambe aqinye amaqembu omdlalo wenguqu adlalela isigaba saphezulu iseCastle Lager Premier Soccer League. Umncintiswano ususuke phezulu ngale kwengalane yemiklomelo ususiya kulawo asemsileni aselwela ukuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Amaqembu ale miklomelo ephansi kwamashumi amathathu lanhlanu athi Iyada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, 10X, Harare City, Bulawayo City, Lewawa, yiwo aselwisa ukuthi engagunyulwa isesiya esigabeni sika-Division 1 umnyaka ozayo. Iwawa yiyo esemsileni ile miklomelo engamashumi amabili kuphela. Emidlalweni yedlalwe namhlanje, iHarare City ibe ngujikelo bhanqa 1-1 leNkezi. IZPC Kariba yatshaya iManica Diamonds 3-0, kwathi iBulawayo City yanqoba iBulawayo Chiefs 1-0. Amaqembu akuDivision 1 athi ele Green Fuel, Simba, Bora, Shesham, Lewange asemelele ukungena esigabeni saphezulu esePSL ukuthatha izikhundla zalawo ayabe esehluleke ukuthola imihlomelo eneleyo yokuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Eyakusasa yona imidlalo imi kanje. I-Chicken Inn incikelana le-Highlanders e-Barberfield. I-Triangle idlala le-Yada e-Kipo.
Sibonga uPJ ngokusipha indaba zenguqu ezenzakala kuliviki. Kundaba ezisanda kungena namhla, ibandla leZANU-PF belisenza ukhetho lokukhetha amalunga amatsha e-Central Committee. Umphathintambo wezemali uMthuli Ncube ukhethwe okwakuqala kulokho kwangena kubandla leZANU-PF, njalo lo mnumzana Chinga Dube lo Judith Ncube umphathintambo wedolobho lakoBulawayo. Abanye abanqobileyo nguCharles Chiponda, Eliphas Mashaba, Constance Ndlovu, Mabutho Moyo, Godfrey Magumba, Joseph Chuma, Obert Msindo lo Alderman David Ndlovu. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Oliver Lelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.